Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga lekhisimusi mhlazi ku 25 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje bekuphithizela emngceleni weBait Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi sifuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umoya umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani zasekhaya kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha kuyagodola ekhaya kuhle izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBait Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rotsi ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokuma komnotho welizwe inani labedlule emngceleni weBait Bridge kunsukwana esanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga lekhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela lekhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela sikhona la eBait Bridge. Sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi emanika. So uzothi akulabantu kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBait Bridge border post ngase-South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA bona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona. Njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBait Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo yikho okubisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBait Bridge abanawo amandla abakontrola ngamandla abasha abangawaziyo abangelayo i-experience yala eBait Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi moto mabefuna ama-trucks kanengi babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi uhlangahlangane izinto ezihlangahlangane. So khonapho siyazama ukuphosa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheli la base-South Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto ma befuna imoto ezingani bafonela base-South Africa ukuthi sicele ukuthi nilethe imoto ezingani. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e border ungayenzeka ukuthi uyo line use side yaseZimbabwe phezulu kwe bridge line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe South Africa kodwa isiya ngaseZimbabwe.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Beitbridge. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa. Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu saqala ngokumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ethi besebhoda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazukufika bazofika lethi kusasa ongolwesibili Christmas edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu lekhisimusi kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zalezi iminyanga edlulileyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabangabantu abazophenduka futhi la abantu baphesa ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sokuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu angacabanga ukuya egazi isitime kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe okwakathesi baphonga uhamba belengisa izandla.
Khona kuhlangene nje kodwa ngike abasejobheki nje iviki elidluleni ngibona omalayethi impahla bezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngabe behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule engicanga ukuthi ngabe kuwenze bahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bengifuna ukuvakatha njengofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlula.
Yona imali ye-South Africa irandi njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le-dollar le-Melika abasukayo khona ngapho e-South Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelesa ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala ngibonza kunawukhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi total irandi ngale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini yabuyithenga so hayi kulobu nzima ke laphi imali irandi ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemisebenzi ukuthi khona itholakali khona ngapha eSouth Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu nje sengwaselelisiko abantu bayazama khonokho umuntu uyaqeda isikhathi eside lokho ehlanganisa okuncane bayethe wathola ichance imisebenzi likayisekho bayethe wathola ichance nje uyahlanganisa konke okuncane ahamba ekhaya kodwa ubunzima sobukhona kakhulu-kakhulu-ke imisebenzi ayisatholakali kahle into zonke nje zikhanya ngathi lazo zilandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane kancane i-economy yawa imisebenzi yaphela.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umugabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe kozwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtchadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana lo Mnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yilana kona ichiphi danafu ukuthi ukuthi lana tela kaso party kodwa ukuthi wadinga kaChiwenga lentombazana wakhe bechadala ngalokho ke uright sibe bekhona khona laphana ukuthi ukuthi lana lana khulu lana njo lana sikhwili kodwa ukudabula khona njenge ukuthi ngakhari hayi sta kona uright sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye gakhani laphana lomkani ukuthisa ukuthi nobukhokheli bakhe ukuthi umachuwa ngakho epartini tena kodwa kuphemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye inoti ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kuthisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper yeli alibana yikho khona lokho ngawubonakala emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasho kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula ke kuzisa nje naye ukuthi bekhona njengesakhamuzi sesilethi so naye laphandle phandle strictly by invitation so ukuthi futhi bebemxusile naye ukuthi kabe khona kanye ngiyizihunga wasegijima naye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation so lokuphaisiango kwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni ku-politics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale ngayemakhothi le nakubona ababemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba nazasilolungile lethi i-property kabangeni laye akwazi ukuthi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena ku-politics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esa aphila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa
undangena lwana kupolitics kodwa undangena ithintile iattitude kuphela lokho esikuthi thina change of mindset yikho kukhona kuphela ukuthi khona ngitshintshe kube lothintsho kodwa ke kupolitics izangena eyi-opposition asindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa kungena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political kanti yathi ngibona ukuthi ngoba nangena ekhona lephayana uyavele mningi kuyabe mele so ngibona ngazani hayi kwezempolompolo le uzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho ngilandela unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla
ulandelela manje amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla uhlaziya izombusazwe njalo walwa impi yenkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kwamanje sengidedela emuva ngilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Studio 7 studio kelani umama lo angakhoshisa abantu bezimbabwe lo umama okhuluma yiphi ukhuluma inyongo lo mama sezimtshela amazimbabwe zikade sihlupheka nephati yake izanu p f lo yaqeda abantu begugurawundi akula fokolo esikhitshela ngayo lo umama lo angazikhohlisi ngathi hey whatever izanu p f yiyo eyenza lokhu isebenza namapolisa isebenza namasosha ikhohlisa amalungelo ezibantu bezimbabwe so usmith wayeright savotele into e-wrong ukuthi sithathele amabhuni ilizwe sikathi silandele idoti
studio seven yabingelinabalaleli nabasakazirit nase-right hlaphile yazi izinto ezikhunywa ngabantu bezanu so sometimes uyadunga uswele kumbe ngoyo intshenkule okuthiwa uyadaba uthambanisa abantu amakhanda nxa besithi khonakhona amapholisa ayenza umsebenzi wawo waye amapholisa angikhona ehlala ethatha isaideli-one sonke isikhathi nxa sokulezinto ofuze zilungiswe ngiyamuzwa kapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhile izindlu abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachize ingane zabo zihluphekile zingelabazali bezama ukuyaphanda yizo izimali eziyakha izindlu akunazane yakhele umuntu indlu nxa usithi abantu bayakha izindlu liyabanika imali nabantu bezana ukuthi bebayakhelani nabantu izindlu ake izame ukusihlonipha bakithi lisihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapho sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini lapho nalithi ezimbabwe kuright kuright kini leli dlawo into liyasuka
studio seven studio seven amavuko kwistudio seven yazi lento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenzi ezimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi asekudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-amerika kobo-britain kobo-canada kuphi so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa odivelophayo ayikho into oyenzayo lo mdala ayikho yebo kukhuluma lokwenza izifori lokwembata isikhava lesi sezimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela beyiphati yabanjani nje ibuka izinto ezingabuphekile bakhangele izinto ezingakhangelekiyo bazenze ezibezile kubulala abantu nokuqotsha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
yabona studio seven sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini ma ngukuthi sibili ngumuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona utshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe oro uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa lokhu sakholelwa kuyibo sithi hayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzowusa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya sibili uloya abantu bakithi yeka ngisakhumbula studio seven ulethe zi ngenye imini umhlaziyo lapota abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabomatholwane bayenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo 50 something years kulokho kungabi lotshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza azike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubusa omunye umhlobo zama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
studio seven njani hayi lo ngobani sitholelo akazikhohlwa ekwazi kethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa izanu p f namakhoti ukuthi benzekwenzele ukuthi indaba bayifike ekhoti vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheliwe ukuthi bakwenze batshelwa yiyo futhi ikhoti akusiyo ukuthi into abazicabangelayo unqobani sithole nje ufuna nimzondele eduze nimtele ukuthi what's your bet phela nje nawe emhlabeni kuncane umhlaba lo mncane kabi
umsaka lo ngimbhekile ubona ngantiwa ilokhu zenezanu p f le iyali-ona ngobe lizwe sokuyiplazi lezanu labanga abangani bakhe bona bakhipha ama MP ayopposition ngokungekho emthethweni eParliament ba right yini kula lapho umbuzo nalo ukuqala ukuthi bona ba right uma bekhipha ama MP ayopposition eParliament ba right okwesibili iliphi ilanga lapho ke bavumela khona abantu bezimbabwe ukuthi bedemonstrate peaceful into bafunayo phela bafuna ukube besenza abantu ngalizimbuzi zabo kuzaphela konke okukwenza kanto kumbe yilokhu zeni ilizwe lisekusekeni kagogo wakhe lomngane abangane bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
olibonani ntunga kenjani basakazi siyabonga umnyaka suphelile lisisakazela izindawo sibonga kakhulu lonke kwistudio 7 silenza lamehla amhlophe ukusebenza lazele iphutha umnyaka sithi impilo ende alibe lempilo ende engena kulana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulondoda luyana okwangisiphela iprogramu ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani ingcele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe ibritain eyabuya yenza ngayo imingcebe ngemva kwalokhu ithe sibe siphethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba bazondla umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphila ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili ngomumo welizwe lakithi ngendlela eliminga kusobala sibili ukuthi sidla ingqoqo zomlomo njengathi emathebeleland south hhayi emathebeleni ngathi emathebeleni yonke asilaluhle ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebeleni okuthi bekumele ngabe sibe ibhata esemathebeleni siyenze ibhifu emathebeleni kodwa konke lokho kakuko kuliqiniso lokho kukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indoda lana ngabe sinike inhlelo zone ziyana kawazifaka sonke sisise kahle
studio 7 njani nonke wasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukuthuma umama lo othiwa ngumanari lo nyamuzi yakhomenta ukuthi ama-opposition afeka ama-adaption awafeka kanjani ama-adaption ngizwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu p f aza khuluma amazwi abuhlungu kangaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu p f naleyiphatha athi yayisupport hayi kubuhlungu shona nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezinje neentliziyo ezinje ayilizwa liseyikulunga akusela nto elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
studio 7 libuka njani eyi ngifuna ukuphendula lo sisi othiwa ngumanari wesisi manari ngoba uzwakala ukuthi awukabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizona okuthi ungaboni ukuthi izane ibihluphi ukhulele ngaphi ngoba athi esifungane uyamiramira susithi izane ayihlukumezi bantu ngoba la usukuzane ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi ukuthi izane iyabulala abantu ngoba usukuzane ususapota usengani kuthiwa kwakwazi izane iyabulala futhi yazilikhohlakele bantu bezane umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izane ukuthi izane ayenzile ukuthi ayibulali ngoba la ukuzane liyazehlulekela abantu bezane aliyazehlulekele sephomba ukuthi ngangena kuzane sephomba ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nayo sowafunda amanga futhi yazilikhohlakele abantu bezane bengikuthembile ngithi uzokhuluma into elengqondo but ayivele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayazane ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izane kodwa ba-britain yani ba-adaptiwe yaze uyabheda serious tiswan
studio 7 jani yasiphila hhayi into ze-unit day hhayi ayisize zisiphatha kahle siphonge ukuzwa phela kuthiwa i-unit day but hhayi asijabuli ngayo thina abanyesisegangeni okunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ajabula lami ukufundwa lawa mazwi ku-studio 7 igama ngumbu ngicela ungene ekuhlelweni
Studio 7 injani nonke hhayi mina ngithanda ukuthi ngikhumelwa lo ubaba uMalaki Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer ayishiwo emathebeleland iyiphi njengoba esigodini apho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwaqo iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu futhi bona kuzanu bangene bagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlela bekhuma into zabo ezingaqedakale ezingelangqobo ngemugatsheni nesikoli
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika Isizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye njalo lomkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi ukubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni sizilungiselela nje ukuya echurch nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish. So abayinanzi ngendlela esinaza ngayo ekhaya likhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya. Wena ukubona njani?
Kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancebeka kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho-ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezinika asebezenzile asebezithola kumahlumela. Kulo nyaka akufani. So indaba yemali mina ibuhlungu yona, ngazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Uma kuthiwa ikhisimusi ekhaya kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lomndeni wami, sifike sehlangana ma sisuka ngale lomndeni wami sibuya endlini sesizoselebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, abagida bayezani. Kodwa-ke ngisho-ke nalelo lemali yikho sokubuhlungu kunokuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Alo-ke ngunkosazana sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga Zulukandaba, ngiyathemba libe lekhefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.